soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Kuga njani zulugandaba Ola mugela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Ntulikazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi idaba lolu lusesimene esicayi kangakanani, ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo, akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi bokuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu.
Owake wava ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe.
Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda olezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo.
Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu, sekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela.
Kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazi, lathi sizahlangana.
Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezanu lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ngumongameli wele South Africa uMnumzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. UZuma usinde ukuvalelwa ejele okwenyanga ezilitshumi nanhlanu ngemva kokuba umthethwandaba uvumile ukulalela isicelo sakhe sokuthi udaba lwakhe luhluzwe kakutsha. UZuma ubesetheswa icala lokweyisa umthethwandaba. Lokhu kwenzakala kulokufuthelana kwele South Africa ngalolu daba. Abasekeli bakaZuma beqhubeka bebuthana emzini wakhe owenkandla. Sixoxele ingcwethi ecubungula izomthetho uMnumzana Vusa Moses Banda, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika esihlala kwele South Africa, e-Africa Diaspora Forum. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini osokwenzakele ngalolu daba.
Osokwenzakele ukuthi ngokwesisekela mthetho sase-South Africa, imithetho kumbe imigomo yesisekela mthetho, umuntu uvumelekile ngokomthetho kumbe umgomo owamatshumi amane nambili ukuthi umuntu uma ecabanga ukuthi isigwebo esethulwe inkantolo kumbe ukuchaziwa kumbe ake sithi icala lakhe kalihambanga ngendlela efanele, kuvumelekile ukuthi abhale atsho ukuthi uyaphila kumbe ucela ukuthi libhekisiswe kahle ngoba izinto kazihambanga ngendlela. Kusemthethweni lokho kwenziwe ngumongameli osengumongameli olapha e-South Africa uZuma. Kanti njalo-ke ukuthi enze njalo kakusho khona ukuthi mhlawumbe akazi ukuya ejele, kodwa kusho ukuthi njengoba sekwenze lokhu sezobeka futhi njalo isicelo sokuthi isigwebo sakhe simelele usuku lwamhla ka 12 July lapho inkantolo ephakeme esekela mthetho selizwe le-South Africa bezokuzwa khona udaba lwakhe. Kusemthethweni ngampela lokho kwenziwe ngumongameli uZuma.
Yena uZuma sike samuzwa sethula amazwi akhe, manje akwasoze amgwenxe na amazwi la ecine esefakelwa elinye njalo icala elokweyisa umthethwandaba.
Ye, kukhona lokho kubizwa ngokuthi izinto ezingaphansi kwenkantolo kakufanele ukuthi mhlawumbe zikhulunywe ngazo. Kodwa-ke udaba esinalo lokuthi sokunesigwebo esethuliweyo, kanti-ke futhi siyazi ukuthi umongameli uye washo ukuthi yena ubekhuluma ngezinto ezingahambi kahle ukusukisela ngesikhathi sombuso wabelungu, umbuso wengcindezi. Kanti kungenxa yani kufanele ukuthi angasakwazi ukukhuluma ngokukhululekile la ngesikhathi sokunombuso kawonke wonke? Okusho ukuthi yebo bangawasebenzisa amagama akhe bangajabuli, kodwa into esiyibona iyenzakala manje ngokuthi lolu daba aluseludaba lezinkantolo kuphela, kodwa sokungenele nezepolitiki. Kungakho naye amagama akhe anokupolitika ngaphakathi, kugqugquzela labo abamsekelayo ukuthi babe namandla ukuthi balwe bamsekele, njalo umhlaba wonke jikelele uhambe udabukelane naye kulesi sigwebo asinikeziwe ukuthi sibona kubonakala ukuthi njengoba besho ukuthi kasikho emthethweni kanti njengoba sisakhumbula ukuthi kulabo abethula isigwebo bakhona ababethi nabo ihlekane elincane elathi cha alivumelani nalesi sigwebo libona ngathi izinto kazihambi ngendlela efanele
sizwa ukuthiwa abasekeli bakaZuma belokhu bebuthana emzini wakhe enkandla ubona kungaphela njani lokhu bagcina yini becitheka abantu
kusobala ukuthi laba abalandeli ngabasekeli balowayiswa ngumongameli uZuma bazoqhubeka njalo behlangana bemeseka lokhu sibona ukuthi kukhomba khona ukuthi udaba lolu lusesimene sibucayi kangakanani ngoba uma lungahambanga nje mhlawumbe ngendlela le abacabanga ukuthi ngahamba ngalo akungeke kusimangalise ukuthi kube khona impi ukuxabana okuthile nokudutshwa nokubulawa kwabantu uma nje kungenzeka ukuthi umOS ngumongameli uZuma kuthiwe uyahamba kumbe uyaboshwa aye ejele into esiyaziyo sonke seyibona izokwenzakala ukuthi empeleni kusazoba khona ukufa kwabantu ngoba siyazi ukuthi isifunda sase KZN isifunda esigcwele udlame kakhulu abantu bakulesi sifunda kabakwesaba ukufa bahlala bezimisele izimpi ezinkulu esizithola eSouth Africa ezamatekisi zitholakala kulesi sifunda kanti njalo ukubululwa kwabantu babulalane uma kungezwisiswana kutholakala futhi kakhulu kulesi sifunda ngokunjalo kungaba yinto egcwele ubuhlakaniphi ukuthi inkantolo lephakeme mayizokwethula isigwebo ngibhekisela lolu daba bacabangisise kahle ukuthi leso sigwebo sizoletha ukuthula nokuhlaliseka phakathi kwelizwe leSouth Africa kumbe kuzoletha uqhekeko phakathi kwabantu nakuyona iANC
umnumzana Vuso Moses Banda ingcwethi ecubungela izomthetho njalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi leAfrika esilala kweleSouth Africa iAfrica Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kweleSouth Africa. Igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Kumanani awethulwe izolo ntambama, ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose amachumi amabili 19 ababulewe yi-COVID-19 kuthi abafika phose isigidi 809 babanjwa igciwane le-coronavirus kumanani wona la ayizolo. Inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 liphansi kakhulu, izolo ledlule kancane ikhulu 1176 kona bekuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilijumi 10,000 ngelanga linye. Uhlelo lokuhlaba amajekiseni lusaqala. Lokhu kwenzakala kulembiko yokuthi sokugcwele ezibhedlela osekubangele ukusilela kwemibheda lomoya we-oxygen ezibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesiphathamandla senhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 monitoring mechanism umnumzana efihlela Ncube.
Yebo isimo sibi kakhulu ngokuba ezinye izibhedlela kazisela imbheda yokuthi abantu balale khona. Singakhohlwa ukuthi nxa sikhuluma ngombheda kasitsho umbheda wangekhaya lo, sikhuluma ngombheda onezinto zonke zesibhedlela ezifaneleyo. Nxa umuntu edinga iventilator abe neventilator lazo zonke izinto ezingakalayo ukuze akwazi ukuthola i-oxygen lezinto ezingamncitha aphile. Ngakho ke akuseneliseki endaweni eziningi ukuba abantu akwazi ukuya ebhedlela ibheda bathole ukwelatshwa ngesikhathi efaneleyo ngendlela efaneleyo njalo. Isimo sibi siyasiba sibi kakhulu, kuyadingeka ngiphela ukuthi ulungi lokho singaphelelwa ngabantu abaneki kakhulu, abantu kabaqaphisise ingozi ikhona kakhulu.
Inani labantu abahlwashwa ijekiseni ye-COVID-19 khanya lokhu lisehla kodwa uhulumende uthi yena amajekiseni la ayenela kawasileli. Wena ukubona njani lokho okukhulunywa nguhulumende?
Iqiniso yikuthi ama vaccine aweneli abantu malushwane kakhulu, ayabuya aphele abuye aphele. Uzananzelela ukuthi banenge abantu abafuna ukuthi bathole lokho kuthiwa yi-second jab ukubuyela bayehlatshwa ngokwesibili, kodwa akakuvumi. Bayazama bangatholi ukuhlatshwa sebelokhu belile. Bakhona njalo abafuna ukuhlatshwa ngokuqala, abenelisi ukuthi bathole lawo ma vaccine leyo mjovo efaneleyo, lawo majekiseni afaneleyo. Ngakho ke ingozi sesekhona kakhulu kuba kubangwa ukuthi ayashota la amajekiseni akhona. Uhulumende lokho ukukhuluma isiloqiniso, yebo kambe kuyangena lapha lalaphana amajekiseni kodwa kaweneli lokho emalushwane, kuyadinge ukuthi bayathenga kunenge ngoba abantu bafuna ukuthi bayehlatshwa kodwa akutholakali indlela zokuthi bahlatshwe.
Wokugcina ungasitshela ukuthi bona abantu bakuthatha yini ngendlela kumele bakuthathe ngayo ukuzivikela ukuqhelelana lokunye okunjalo, bakwenza yini?
Abantu sifica ukuthi bayimikhakha emibili. Kukhona abantu abazisayo ukuthi kule gciwane le COVID-19 elidinga ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela, okubalelwa khona ukuthi benze i-social distancing, basanitize, bageze izandla, bazikele ngokuhlanganyela abantu abaningi, bahlale phansi nxa kungela lapho bangaya khona. Yonke into ekhulunywa ngabezimpilo ne-World Health Organization bayilandela. Kodwa njalo siyathola abantu labo abangakholwayo kwanhlobo, okutshela ukuthi vele kayikho i-COVID, okutshela ukuthi uhulumeni udinga imali nge-COVID, okutshela lokhu lalokhiyana. Abanye ngabathi ungcono ngibulawa i-COVID lokuthi ngiyehlatshwa. Ngakho bahlangahlangene abantu ngokuhlukana kwabo. Kodwa kuqakathekile ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi abahambe bayethola ukujova, ukuhlatshwa, bavikeleke. La kube singakwazi ukuzasebenza ngendlela enkulu okungakanani, kodwa ukuhlatshwa siyakubona ukuthi emhlabeni wonke kuyanceda kuloku ungahlatshwa.
Umnumzana Ifidlela Ncube, isiphathamandla senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus, e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. MDC Alliance lithi lamisa ukukhankasela ukhetho, kodwa lithi elezani PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Uhulumende wazise ngeviki edluleyo ukuthi usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus, ebalisa ukungahamba-hambi lokubuthana kwabantu abedlula amashumi amahlanu ngasikhathi sinye. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MTC Alliance esigabeni seMatabeleland North, umnumzana Prince Dube Kosibanda, uthi balembiko ethi abebandla le-ZANU-PF baqhubeka bebuthanisa abantu kungelane lemigoqo ekhona.
Lathi samambijana sathi sike sime sibone ukuthi limgoqo kanye sibisibili iqonde yini ukuthi khona iyenze impilo yabantu ibe ngcono, kumbe ijonge ukuthi yenze ukuthi thina singakwalisa ukuthi senze lokho ofuza ukuthi sikwenze njengebandla elezombangazo. So ke sisabakhangele bona bezana ukuthi bayilandela yini leyo mthetho yabo abayifakileyo. Sisazama ukuthi sibone nxa kuyikuthi beyinaka beyinazelela leyo mthetho njalo beyilandelela, kutsho ukuthi hayi lathi siza kuthi hayi kutsho ukuthi kufuze ukuthi kube njalo. Kodwa nxa kuyikuthi singababona ukuthi bona belokhu begijima behamba phansi laphezulu njengalokhu esikubona kwezinye indawo, siyakwazi ukuthi ebhinga North kathesi sikhuluma kanje babhizi ngabamanga, siyakwazi ukuthi bebelemhlangano ngaphi langaphi, so sibakhangele. Nxa kuyikuthi ke bangaqhubekela phambili besenza njalo, lathi kutsho ukuthi sesiyagcina sithi hayi lathi singene. Angikhulumi ngebhinga North yodwa, ngitsho nje anyway phakathina kweMatabeleland North, nxa kuyikuthi abezanu behamba besiyakwenza imihlangano yabo, lathi sizaqalisa ukwenza ethu imihlangano ngokuphangisa.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo, kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19.
Chris, ukuhlangana kwabantu ikakhulu kuma-structures ethu, ama-polling station based. Remember thina silama-structures aqalisela even la kuma-villages. I-village la nge-village yabe lama-structure. Abantu kabayekele ukuhlangana, abantu bayahlangana ngoba anti yabona ukuthi i-structure sethu sigoqela abantu ababe balutshwana, abantu abahlangana ukuhlangana kwenye indawo nje bengabantu abalutshwana so abayekeli ukuhlangana ngenxa yokuthi sokube nalokho kutsho ukuthi singathi lo mkhuhlane usukhona kutsho ukuthi abantu abasabingelelani nabo makhelwana kwababa akuyenzi lokho abantu bayahlangana uyabingelela umakhelwana wakho umbono ukuthi yena angabe enjani namhlanje uvuke enjani and so on and so forth yikho kwenzakala lathi emhlanganweni wethu siyakhangelana nje ukuthi sibona ukuthi laphana ku village leyana kuminjani kumbe ku polling station leyana kuminjani asoze sayekela completely ngoba silokunakakelana esikwenzayo njengabantu bebandla lini so asisoze completely sithi khona ukuhlangana kwabantu kuyama kodwa esingasoze sikwenze ukwenza imihlangano yabile abantu abaningi kodwa ukuhlangana kwabantu abalutshwana bebingelelana bebonisana ukuthi omunye nomunye uright yini kala problem yini lokho akusoze kume kuyaqhubekela phambili
sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanpf bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile le migoqo le ekhona bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazwe
emathebeleni notice ke sababona bayahlangana lapha nalaphana njengoba ngitshilo ngaphambilini ukuthi khona thina into esiyenzayo ukuthi siyabe silokhu sibakhangela sifuna ukuthi sibone ukuthi bona bayanga kodwa nxa beqhubekela phambili bona besenza ukuhlangana kwezombangazo lathi sizahlangana
umnumzana Prince Dube Kosifanda umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance esigabeni semathebeleland north ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma leziphathamandla zebandla lezano PF yehlule
le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku short wave
okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi umanyano wesaga kusuthumele iqula elikhangelelwe ukuya kweleSwatini lapho osekuqhamuke umvukela kwabulawa abantu abambalwa ngamasotsha uZulu sekhuthazwe ukuthi alimuke igciwane le-coronavirus ngoba selimemetheka ngesiqubu esethusayo linkuthazo yenzwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo eHeroes Acre eHarare emngcwabeni kaClever Shadrack Chiramba onke waba umsekeli womholi webutho leGugurawundi okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Salbonani basakazi baka Studio 7 igama lami nguSiqondiso ngokompofu bengicela usizo nginenkinga kakhulukazi ngohlala ngiseGoli bengicela usizo kakhulu lapho engihlala khona bengine-flat so e-flatini since kuvalwe la siye March ngaba nesikoloto so isikoloto ngasibhadala kwaze kwafika manje sebethi bayavala futhi solo ngingakaqedi ukusibhadala isikoloto koloto sabo sithi 8792 la ngihlala khona so manje mangithi ngifuna ukuma bathi hayi ngingaphuma kodwa ngishiye impahla since ngingakabhadali isikoloto sabo manje bengicela usizo kubantu ukuthi bangisize ngibhadale lesikoloto sabo ngithathe impahla zami ngiphume khona indawo engiyitholile lapho engizoya khona ngicela usizo kubantu ngicela usizo ngoba kuvaliwe i-lockdown manje dale vele ngiyelane so ngingakwazi nokuthi ngizobamba phi ngihlanganise ini nani so bengicela usizo kubantu bakithi abangizwayo ngokuhlala ngiseGoli ngiyacela usizo kakhulu olweni ngiyabonga uma ungaluthola usizo inkosi libusise
yathi namawe linjani lonke bamthokazi lonke selizwele namhlanje adibe mamele iura adibe mamele umnaka wakhe ukukhuluma lapho ezambi lizwele maedi na vele nwafunda kono ukulele zambi na mwona njoti vele sifuza omuyo mwonti wanzuwa ule lizu tatuwa ele lizu emba kula ataba ezwela omuyo kaluwa sifuza ukala ngati background ya kivya kwa yobo mozambiki loo manje la loo uzuwa zukulume la kena mtaji bachai zanda wani pe mwe bebe zambi ya bachai zanda kuchabula mpelo kutawo kati mkaya hawa manifakita kutuwe kuzima loko lizwele kena mtaji wate mwa mesticha close ezukulume leo tira peli zambi ya nikuzeka ala kukulele kono funde kono we zambi ya lono babarwana that's why they lose them this one because it's very very easy to do to be to be to be so missed like a guy I got a move for what to miss but I know what was I still again
hello Stitchy Sylvie Linda Stitchy Sylvie Linda Nikuma Eyala Nifagasa Musical Utigari Ute Musical Zinga Saku Lachan Lepota Kukarele
Linjani bantu baka Studio 7 labo bonke njabalalele emakhaya khulumayo ngumachisela lapha esijawu hayi bantu siyezwa nje konke okukhulunywa lapha siyabonga futhi lisithulela khona izikhati nangamathuba kodwa nako kunyeke lapha emfisi ukuthi abantu ke singani sidla kukhangela ngamehlo aba indaba ye-COVID indaba ye-COVID ukukhanyela nambi yakhwela kakhulu okwethusayo izikole abantu abethu kabasafundi hulumende umuthi ubukhona hlaba wonke amatitsha amaningi ahlabile abantwana kwathiwa kabahlabi ake asichazele ukuthi okwabangela ukuthi abantwana bengahlabi kuyini njengoba amatitsha ehlatshiwe umabili amajekiseni yini-ke le esisesabele ukuthi bafundise abantwana ke sichazelwe lapho nje sizwe sonke ukuthi hhayi okwabangela lokhu yilokhu sibuzele
Ninjani basakaza baka Studio 7 kundawana zonke zeMelika lapho likhona boGibbs labo ntungameli inkomo lapha nya cela bakithi siyadinga kulo mtaka Elizabeth Giyani mtaka Simon Giyani owasuka wathathwa lejakha ngo-2001 enkayi khona leyo wayenzele enkayi manje wahamba wahawula laya samazi ukuthi ungaphi siyadinga sile ukuthi khona lapho kukhona kumbe uyafila kumbe kaphi siyacela siukuthi lo jakha angazi ukuthi ngumuntu onjani ongagcina umntwana wabantu isikhathi esingaka angabuyeli kibo uyabe ngumuntu onjani siyacela silumta Elizabeth Giyani uSthabiso Sibanda ibizo lakhe nguSthabiso Sibanda umtaka Elizabeth Giyani umtaka Simon Giyani ekhezi kobhidi siyacela kakhulu hayi ngibingelele kakhulu bonke abakundana zonke ngithi linjani khona ngapho kucharacters lapha sikhala futhi ngokuthi icharacters abiyatshintsha ukuholisa abantu isishebo akula sishebo abantu bayakhala kakhulu ibanike isishebo esizwakalayo hayi isishebo akula sulantu bayakhala linjani lonke ma-members e-characters kumbamba umsebenzi ngendlela sa channel kunapho uvuka njani unasike usisu namafika ududu nje ubilare ngenkosi ikoroni yabulala
sikusalubonani basikhasibona Studio 7 ngilela lonke nje okhuluma ngomphithuko from Ilpan ithanda ukugcila kakhulu umabandla la aphikisayo la gcile kakhulu kumonzora lo monzora sesimazi vele ukuthi photocopy ezana isigijimi sezana nje asela ndaba la useke umuntu ongamaziyo ibingicile kakhulu la kumqondisi lo thokazi lo wakithi lo hawu sesemfishane kakhulu for umelana lezana hawu sesemfishane usakhawule emadolo nje ngibuye ngibuze kakhulu ngayo umqondisi ukuthi uyake kuhambe ekhankasele ukuvotela khonale sibesishoneni indawo zonke khonale efuna for yamavoti ukuze ekwazi ukuthola umbuso ofuna khona ukuthiwa ilizwe liqunywe thina sikabile ndaba lakho lokho thina abanye safuna ukukhipha le nyamazana kodwa yizane le ngoba vele ukuqhunywa kwelizwe lokho siyakwazi ukuthi angeke ubuye mana from his ngaba yilong process le hhayi abantu abazama ukubambana ngibuye kakugxile kakhulu la kuma-supporters wakhe la asegoli la ukuthi babuya yini bona ukuzorejistela ukuthi bevote mebaphonge ukukhuluma nje besegoli kona le bephonge ukukhuluma bengazabesithi kuzazenza inexa bona bengabuyanga ukuzovota khathesi bakhalele ukuvota bekhonani soloku izanisala nje bazoyenza kanjani bahlala bebhonga kanjalo nje abanjandlala aphikisayo azama ukubambana ubambane bengumanyana kwazi ukuthi ivele into othiwa yizane sivalele edubeni sikhulele edubeni ngayo hhayi esinyanyisa nje ngiyabonga
ngalokunanisa ntoelikhiphela so ngiyajabula le mayi ongafuni ukuqala studio 7 okwesibili ngiyobulisa lo mama onzalayo masitholo endaweni yasenkaya masobhuka kithi osamthabiso samofa yithi linjani lonke yithi yeshwadana bakithi liyakubona ukuthi ZANPF yenza kanjani sale siphegelwe idamu sokunabo 6 years la manje akwaze kubuye kugeza amanzi aso uphika nathi sinkomo ikupompe ukuthi sihlale sizipompe lesicelo sokuthi ke sincede singabe ngedamu endaweni yakhe singahlupheka manje get so vota bebuye besiphathela ama 1kg right beqeda lapho bese sithi basiyena sina siyalamba nakuzandile naye yasilambiza ngajabula le audio mayingafuni
indaba ubaba uMagalela yena efuna ukuthwakaza ingakhulumi ekufuna yena ubaba uMagalela ufunelapha izandla lathekele qhubeka ukuthi lelungile emandebele siright ngabakamakazi xa wena Magalela baba sola iphakathi yehlukanisa wena ufunelani so izani right yekela lathibeka ngokwena
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingathuki njalo imilayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika izolo lithakazelele ilanga likazibuse kule mibuthano engazange ike ibonakale nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus. Elakwe le-Pakistan lithi lilobufakazi bokuthi le-India yilo elathiya umakhuphula emoteni kwafa abantu abathathu kwalimala abangamashumi amabili lambili edolobheni le-Lahore. Kwezemelika. Ingxenye yesakhiwo eyasala imi ngemva kokuhluka kwenye ingxenye besikhangelelwe ukuqediselwa ukuwiselwa phansi izolo ebusuku ukuze abahlenga uzulu welwe ingozi le baqhubeke ngomsebenzi wabo kungela ngozi. Umeya wedolobho le-Miami-Dade uDaniela Levine Cavah utshele intatheli zindaba izolo ukuthi bami ukuzama ukuhlenga abantu kusakhiwo lesi ngomgqibelo. Uthi bazaqhubeka namuhla bedinga abantu abedlula ikhulu 121 abangakatholakali kulabalitshomilane abatholakala befile. Lesalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Utaba lwe building le ASF site eFlorida etikileyo lutaba olumangaze abantu bonke abaningi ngoba sibone even nomongameli uBiden esiya lapho ukuthayeza ama-families alahlekelweyo. I think kwethusa abantu abaningi kakhulu ukuthi building ingamane ikhithike nje and therefore it brings into question ukuthi ama-buildings la ayamentenwa yini to make sure ukuthi structurally alokhu eqinile ngoba siyazi ukuthi even layo le building i-building endala I think I understand ibisimele ukuthi thole inspection yayo e 40 years ukuthi ba-check ukuthi structure sayo sisasenjani. So yes, hayi into ethusa abantu abaningi kakhulu le nto yenzakale Florida.
Isehlakalo lesi singasitshengisa ukuthi izindlu zele Melika azigcinanga na.
Isehlakalo lesi esoku udilika wale building mina ngokubona kwami angeke ngisho ukuthi sitshengisa ukuthi izindlu ze-America azigcinana. I think nje isehlakalo esitshengisa ukuthi izindlu lezi zinida ama-buildings la anida i-maintenance ngoba amaningi ama-building ama-high-rise buildings lapha e-America aqine amadala even ukudlula le ekuthileyo. So angeke ngithi blanket statement ukuthi ama-building e-America awagcinanga kodwa
ngicacile ukuthi ama building wonke kumele a inspectwe kube le maintenance. Njalo futhi enye into kumele sinanzelele ukuthi building le ibise engingathi ibise e beachfront so elwani. So kunengi okwenzakalayo elwani le ngoba wani ichebechebe most of i area yakhona ichebechebe so kumele ukuthi ngukhangelisiswe khona lokhu ukuthi ama building akho endaweni esifana lalezo o aseduze lolwandle abe ku danger yini ukuthi angadilika maka ukuthi i structure sakhona asiqinanga.
Lo ke ngumnomzana Den Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa le studio 7 ecingweni sesigabeni seVirginia. Singakagqibi uhlelo lolamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Owake waba ngumongameli wele South Africa umnomzana Jacob Zuma ufanise akwenziwayo lokwakusenzakala ngesikhathi sombuso wabamhlophe. Inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liqhubeka liphezulu osekubangele ukusilela kwemibheda ezibhedlela. Ibandla le-MDC Alliance lamisa ukukhankasa likhankasela ukhetho kodwa lithi elezanu-PF lingaqhubeka libuthanisa abantu lalo lizenze njalo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.